Soko isika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 17 Julikazi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting.
Sengithumele iqula ukuyacela abesadidi ukuthi babizele lo mhlangano engisezi ngiwucela kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC.
Umkhokheli womanyano owe-MTC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abesadidi ukuba babize umhlangano wesiphangiphangi lo mgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Ilunga lemthwakazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela ibulala central edale leparlamente kugedulwa lonyaka uNkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukomishini ebona ngamalungelo oluntu. Owayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Barack Obama namhlanje wethule isifundo ngoMandela emkhosini weNelson Mandela Annual Lecture ongenwe zinkulungwane zabantu eJohannesburg kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MTC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abomanyano abe-Southern African Development Community ukuba babize umhlangano ngesiphangiphangi lo mgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba kanye lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlaziya inkinga abakhala ngazo ngokuqhutshwa kokhetho elizweni. Umevis Kama usetulela lolotaba.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni nethathele izindaba esigodlweni sebandla lakhe ele-MDCT eHarare lapho aphinde khona inkulumo yakhe yokuthi aluyi kuba khona ukhetho lonyaka nxa lokhu abakhonona ngakho kungasalungisiswanga. UChamisa uthi usenze imizamo embalwa ukuthi abesadiki babize umhlangano ukuxazulula ukungezwani osekukhona phakathi kwabe-MDCT Alliance iZeki lohulumende.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting, which I have always
sengithumele iqula ukuyacela abesadidi ukuthi babizele lo mhlangano engisezi ngiwucela kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC. Ngisenza lokhu njengomunye ozoncintisa kukhetho. Ngenze lokhu ngimele bonke abazoncintisa kulolu khetho ngaphansi kwe-alliance okubalisa olokudinga abameli bezigaba kanye labomanisipali bonke engibamelayo kwezokutholiswa okufunakalayo lapho ukhutshwa ukhetho. Nxa uJustice Chikumba engala ukungena lomhlangano, cela ukuhlangana lawo wonke ama-commissioners akwenhlanganiso yeZEC.
Utshele intatheli izindaba ukuba abomanyano we-MDCT Alliance abasoke baliphinda iphutha abalenza kukhetho luka-2008 loluka-2013 kwasekelwa yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe abakhokhelwa ngupresident Nelson Chamisa bathi bona hayi upresident Chamisa ngeke bamvumele ukuthi angene kukhetho oluvele solwenziwe iZEC leZANU PF olungeke luphumise impumelelo evele ebantwini kodwa evela kuZANU PF leZEC. Ngakho upresident uthi hayi ngalelo lami nilalela abantu abantu babazathi ukuthi kathi izek iqashwe ngubani yenza umsebenzi kabani bafuna izek ilandele umthetho ikho lokho abasho ngupresident
uSibanda uthi sekukuzulu weZimbabwe ukuba athathe manyathelo bani ukutshengisa ukukhonona kwakhe ngezek
uPresident uthile wathi abantu bazazibonela ngoba okuzenziwa i-MDC Alliance kuvele ebantwini kuthiwo ngabantu watsho njalo ukuthi sibhizi kunje silalela uZulu sisitsho ukuthi kathi simbuze ukuthi kathi siqhubeka siya ngakho ngibona ngani akusekuzatwana singafundanga ukuthi ilizwe leZimbabwe elabantu lezinto eZimbabwe ayisilo likaGumba ayisilo likaMnangagwa
abe-MDC Alliance bathi banikeza abezek kusiyaphela liviki ukuba balungisise lokho abakhala ngakho lanxa bengasathandanga ukuveza ukuba manyathelo bani azothathwa nxa zingalalelwanga lezo zikhalazo lanxa beziyisitshiyagalombili izikhalazo abangazo kwabezek abe-MDC Alliance bathi zimbili ezimqoka eziqondiswe kumgcinisihlalo wezek uJustice Chigumba lezi ngezithi udaba lokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lolokutholiswa ugwalo olulamagama ababhalisa ukuba lelungelo lokuvota i-voters roll ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
lemthokazi Republic's Party elizancintisa lidinga ukumela ibulawayo central edale lepalamende kukhetho lwalonyaka unkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukhomishin ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission mayelana lokungahlanzeki kwesitokisi senkamba yamapolisa e-ZRP Bulawayo Central Police Station u-Anastasia Ndlovu usibhala ludaba ngokugcweleyo
Iningi labantu eselithe lavalelwa okwamalanga athile enkambeni yeBulawayo Central Police Station kobulawayo bakhala ngokungahlanzeki kwesitokisi sale indawo osekubangele ukuba unkosazana Ndebele aphanyeke udaba lwakhe kucommission eyeZimbabwe Human Rights Commission.
Ngike ngaboshwa ngoJanuwari ngayahlala laphana insuku ezimbili kungcolile ema toilet angu flushing system ayisebenzi futhi ilento yokuflasha yakhona ingaphandle ukuthi umuntu engangena etoilet asebenzise itoilet alikwazi ukuthi liphumele ngaphandle liyo flasha ngoba bayokukhiwe izivalo so into efana naleyo mina ngiyibona ngathi not good for human beings
Umandebele uthi uhulumende encedisana lamapolisa bephula ilungelo loluntu ngokuhlalisa abantu endaweni ezingahlanzekanga.
Sikhala kakhulu nge condition ekhona eBulawayo Central Police Station ukuthi iyama cells akuhlaleki. Thina sibona angathi akufanelanga ukuthi abantu bahla izibotshwa zihlale laphana ngoba okuqala sikhala ngama indawo yangkhona ingcolile ingcole ukungcola izingubo zingcolile kuyanuka vele ukuthi asi condition engahlala umuntu ngoba thina we believe ukuthi khona ma uma udetain kuma cells uyabe ungela ungakabi ungakathethi ungakathethi ukuthi unecala thola ukuthi kunabantu ababe be innocent kodwa ngendlela indawo yangkhona engcole ngakhona ayi akubona isukuthi kungakhala abantu
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana akimhlanga laye uvumelane lonkosazana Ndebele ethi abantu akusamelanga bahlale kuleyo ndawo ngoba abanye abantu baphuma sebegula
mbona kufanelanga ukuthi ngabe kuhlala abantu indlela amaseyo zayona ngaba kuhlala inyamazana acha abantu sikhangela ukuthi uhulumende wethu lo ngukhulumende lesihluku ongananzelela impila kahle zabantu ngoba nxa uyabupha umuntu umfake kuma sales ayevele esetshenziswa ngu-Ian Douglas Smith ukuthi aphambanise abantu bakithi angiboni ukuthi uyabuvele ule nhliziyo labantu bakithi abantu bakithi baphuma sebegula sebelama TB ngenxa yengubo ezingawatshwayo akuklinwa i-flushing system iphakathi iphandle kwama cells ngakho uma omunye ngasebenzisa i-toilet kuhlala kungaflashwanga bezovula ngesikhathi sabo sibona lokhu kuluncindezelo olwenziwa nguhulumende wakithi
olwela ama amalungelo oluntu unkosazana Abigail Mophambi laye uvumelane lomhlanga ethi uhulumende ulocuku amalungelo abantu ayephulwa mgceke ngamapolisa ngakho iZimbabwe Human Rights Commission ayikulunyise ngoba lolu ludubo olubhekane lezwe lonke
system into abangenanzeleliyo bekusenzakala because of injustice ukuthi bona bazitshele ukuthi indawo leyana indawo leyana ngiyabo sibali pho ke soon and very soon sizabona ukuthi as justice begin to take its course labo bazoba ngama-candidates ngikhona ngale banomlando ukuthi babone ukuthi ngale kuyaba yindawo ekhwanisa ukuthi umuntu aphile under ama-conditions avunyelwa ngokusemthethweni constitutionally so again mase sikhangele indaba ye-human rights commission we are having a tendency ukuba lama commissions which are toothless ama commissions lawa lapho kumele basebenze khona sibili bakhani sibili sibili kabakhani phela indaba le yisondawo enja the commissions have been there and across the country I can assure you this is the situation
iningi labantu bayayisola indawo egcinwa iziboshwa enkambeni yebulawayo Central Police Station bethi ngomnyaka odlule ithe ilungiswa izitokisi zasala zilokhe zingahlanzekanga bethi amalungelo eziboshwa ayephulwa mgceke kodwa iZimbabwe Human Rights Commission ithule ngoba kungasi kwakuqala ukusola indawo le ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingumayikhobe umsakazi weStudio 7 ngisanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-18 ntambama. Namhlanje sipha abasakhulayo ithuba lokukhankasela ukuthola usekelo kanye lokuqinisa inkuthazo yabo yokuthi ukhetho lwalonyaka lwenziwe kungeladlakela. Libona ngani ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula na? Ngena kuhlelo uzikhulumele imbono yakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo thumeza inombolo zakho kuwhatsapp kunombolo esithi 0012024650318 sitholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa nokukhulumisana yebulenjini kufacebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele.
Wayengumongameli wakwele Melika uMnumzana Barack Obama lamhla wethulwe isifundo ngoMandela emkhosini weMandela weNelson Mandela Annual Lecture ongena zinkulungwane zabantu eJohannesburg. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Enkulumeni yakhe uMnumzana Obama wethule ukukhathazeka ngalokhu athi yikubuya kabutsha kwemkhuba emidala eyayibiswa nguMui uMandela. Uthe kulo mfakazi wokuthi luyanda ubandlululo ngokuqela kwele South Africa leMelika. Obama ukhuthaza iinkokeli zamazwe ukuthi zihambe emanyathelweni kaMandela.
UMadiba wakhokhela leli lizwe ngokukhulumisana loba kwakunzima kwaxolelwana kwaba lokhetho olukhululekileyo. Sonke sabona umusa wakhe exolela izitha zakhe kanye lokuhlakanipha kwakhe eshiya isikhundla sokuba ngumongameli.
UObama uthi kuyadanisa ukuthi umnotho waleminyaka uqhubeka usiba sezandleni zabalutshwana kanti labo abanothileyo abalandaba ukuthi abayanga baphila njani. Uphinde wasola ukugxamukela kwemelika eMiddle East eminye imikhuba yamazwe abalisa iRussia leChina esithi izinto kufuze ziqathelwe. Ubuye wethula isixwayiso esithi kulusizi ukuthi sekuvuka ezombusazwe zokwethusela abantu ukugumula abantu emsebenzini konke kusenzeka ngendlela elesiqhuba esikhulu.
Ngiyakholelwa kuphupho lukaMandela. Ngiyakholelwa kunkululeko elokulingana komuntu wonke kungakhathalekile umbala loba umhlobo wakhe. Enkululekweni eyeme ekulinganeni kwabantu njengokudalwa nguNkulunkulu.
Izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo amazwi kaMnumzana Obama. Umelo MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kunenge ngokumkhuthazileyo ngamazwi kaObama.
Benginesifiso sokuthi mhlawumbe uzoleketi fahla-fahla ngeZimbabwe noma kungasenzakalanga lokho kodwa-ke ube namagama ambalwa achaze ukuthi abantu abasha sokuyisikhathi sabo manje ukuthi mabathathe izintambo zombuso babuse. Isikhathi sikabhuti omdala siphelile.
Langamazwi agcizelelwe ngunobhala webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqabutho Mabena.
inkulumele sisindo ngesizathu sokuthi ukhulumile wachasisa ukuthi ohulumende abangaphikiswayo benza kube lula ukuthi kube le corruption emazweni abawabusayo kuyinto futhi eyenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Izikhulumi zonke zibonge umnumzana Obama sithi unenge akwenzileyo ukuphe intsha e-Afrika inkuthazo enkulu ngekusasa. Melesudo 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Lokusele amaviki phose amabili ukuthi kwenziwe ukhetho kweZimbabwe. Imikhankaso isifike kuzinga eliphezulu. Umanyano we-MTC Alliance uqhubeka uloke ukonona ngendlela ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission olufuna ukuqhuba ngayo lolu khetho. Amanye amamandla awala mikankaso ebonakalayo ngenxa yokuswelakala kwemali. Intotheli indaba ye-Studio 7 uChris Gande useHarare ake sikhulume la isike sizwe ukuthi kuhamba njani khona ngaleke eHarare. Baba Gande kunjani?
Yaphila baba Dube kunjani?
Ya siyaphila kakhulu sizothatha sibe kuyaqhanda sibe kumali size baba.
Ah kakhulu kakhulu lapha eHarare kuyabanda sibili hayi kuyagodola ukuthi abanye abazingezomkhathi bathi bona akukhanya sokuleminyaka kwagodola kwaba lama degrees angaka aphansi kakhulu.
Ye, kodwa kwezokhetho kuyachisa kakhulu eh?
Ah kuyachisa kakhulu kodwa ke akuchisi ngendlela obungayikhangelela ikakhulu nqa ukhangela ukubana kulaba zancintisa abaningi okungaze kubonakale kumbali yelizwe baningi kakhulu kodwa imikhankaso yabo ngani ithelwe ngamanzi kancane. Abanye bebesithi ngumqando kodwa hayi abanye bathi ikukhanya imali ayikhanya imkhankaso ungabhodabhoda nje phakathi lapha edolobheni ubona amaphethana nje amalutshwana ajengisa ikakhulu awe MDC akamnumzana Tsamisa lakamongameli Emmerson Mnangagwa abanye ngani vela bakho.
Kodwa so ukhetho nxasukhangele ulukhulu ngaqhutshwa njani nxa sikhangele khona ukuthi abantu akulabudlova obenzakalayo kumbe ubudlwangudlwangu.
Ye kakhulu lakho labo bayavuma sike saxoxa labe abamabandla aphikisayo hayi labo bayavuma ukubana hayi ukhetho lolu lungani lwehlukene leminyaka lanxa nje izolo bekuthiwa emhlanganweni wokukhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana nathi wenga kuthiwa khona ubonakale amasotha amaningi okungaze kubonakale endaweni enjalo ikakhulu nxa kukhankaswa edolobheni le Highfields ukuthi babone nje akuthiwa ama-trucks kade maningi okumangalisa abathi bona hayi lokhu kubayithusile kakhulu.
Yezu akuthiwa ke umanyano we-MTC Alliance ukhala nge-postal balloting njalo ke uthi sokumele beyisadikhi bathini sibili nxa ungajaki njengamafutshane.
Ye Dube bengikhona emhlanganweni kamongameli webandla umnumzana Tsamisa ekhala ngodaba lonalona kodwa sithe simbuza thina ukuthi hawu manje nxa kungenziwanga lokho olufuna kwenze khona lokho kokuthi balubone i-ballot paper lokuthi lidindwe umbani bazakwenzani hayi kukhanya impendulo yakhona hayi ayicazi kahle ngokuthi ngakwelinye ngapho ukuthi hayi sizaqhubeka ngokhetho kodwa ungamlalelisisa ngapho ukuthi yena hayi ukhetho lungenziwa.
Ye, umuzwa wami ukugcina ukuthi sizokuthola kusasa kule ngxoxo mpikiswano eyenziwa iStudio 7 nakusela ngakho.
Ye Dube kusasa kule ngxoxo mpikiswano ezenziwa zintatheli zindaba zihlaziya udaba lonalolu lokhetho luzahlaziywa e-embassy kodwa ke abantu bonke abayenelisa ukuthi balandele impikiswano le esizokhitshwa ngaloko kuthiwa yi-live ngesikhiwa ku-YouTube da kuzo zonke inkundla ze VOA, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, VOA Shona.
Ye, kodwa ke nxa ungavalisa abalaleli sibili ngabatshela ukuthi kungani ukhetho luhamba ngemfanelo kumbe luyaqhugezela nje.
Hayi, mina ngathi ke ukhetho luhamba ngemfanelo ngoba nxa sikhangela abezomthetho bathi konke okwenzakalayo kukhanya kwenziwa ngomthetho lanxa ke okufana lokuthi abaphikisayo laba bathi babone iphepha. Ukuthi ligindwe ngaphi lokuthi linjani konke lokho ngezomthetho sikhangela umthetho ngokwakho bathi khona hayi akukho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande khona ngapho ke eHarare ulale kahle mfowethu.
Hayi, nathi sibonge.
Sibonge kakhulu lo ke uChris Gande esiphoqelaye esecongwani eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Ngingakhuthwa ingxoxo mpikiswano esilethulela yona ngezokhetho kusasa kusukela ngo-past 10 ekuseni kusiya ngo-12 emini. Intethele izindaba zizindaba zidlala ingqondo ngokhetho lweZimbabwe kwingxoxo mpikiswano yethu eye-Reporters Roundtable Series ngaphansi kwesihloko esithi Setting the Record Straight, Understanding 2018 Elections. Sizalethulela ingxoxo mpikiswano enkundleni yokukhulumisana yebulenjini Facebook, ekasini le VOA Ndebele, VOA Shona, kanye le VOA Studio 7. Lo ngumsakazo we Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Washington DC. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Amazwe omanyano we-European Union alobelane isivumelwano sokuthengiselana leJapan. Lesi sivumelwano silotshwe esigodlweni seJapan eTokyo yinhloko karhulumente yalelo lizwe uShinzo Abe nomkhokeli owe-European Council uDonald Tusk nokhokela i-European Commission uJean-Claude Juncker. Amazwe akuzwekazi le-Europe asele ebambe owangaphansi ngamazwi kamongameli Donald Trump weMelika oqinisa ubudlelwano leRussia ngemva kokuhlangana lomongameli Vladimir Putin besithi kungaba ingozi enkulu kwezomvikela. Ukuthengiselana kwemali yohlobo lwama-United States dollars aweMelika emphakathini kuyaqhubeka elizweni lanxa usibalikhulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja ebikwa esithi uhulumende usekhweze inani lemali ayitshala kumnotho welizwe yokuqeda lolu hlupho. Usithandekile Mhlanga usethulela lolu daba.
Umnumzana Manguja ubikwa esithi uhulumende ufake amadola ayizigidi ezilikhulu lengxenye yalo i-$150 million kumnotho welizwe ukwenzela ukuthi abantu bengasayithengi emkambo wensitha. Kodwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansila weZivarasekwa eHarare engowebandla le-MDCT, uthi lokho akusoze kusebenze.
I-black market and kayisoze isuke until sebelungisise kakuhle, ngoba ukufaka abakwenzayo imali leyo vele kayibonakali ebantwini bonke, ibonakala kubo bodwa. Bona abathatha izimali bezingenisa futhi ku-black market bezithengisa nyama ekokesi nokwezinye indlela ezinjalo.
Amazwi akhe asekelwa ngumnumzana David Ndlovu wakoBulawayo engowebandla leZanu PF.
Kuyaluza kwehlula kuba umuntu engathola i-forex market uyashaphumela engaphandle kwelizwe ayekwenza imali eningi. So ayisoke isebenzi ngaphandle kwelizwe ngoba as long as sizama ukusebenzisa i-US dollars internally ukuthi siyisebenzise locally la izakwehlula ngoba abantu bonke nabangaphandle kwelizwe omunye azisukela e-South Africa fika thatha ama-US dollars ezintobaphumahamba ekhona.
Ukansela Hadebe uthi uhlupho lokuswelakala kwemali luhlupha abantu makhaza lunothise abenelisa okufinyelela imali.
Akula ncedo abalinika kuzakamizi ngoba imali lezo vele kazifiki kuzakamizi, zisinela kubo bona bodwa laba abazana nalaba bakuhulumende abathatha izimali besiyazithengisa u-black market ngendlela zama-ecogage. Thina manje uma sikampena vele sezizakamizi ukuthi ukulunga kwendaba yemali kuzalunga ujamisa kuphela angangena, angaba kuhulumende engu-president konke okunye abakukhangelayo abatala ngakho vele kuzalunga ngaleso sikhathi.
Umnumzana Ndlovu uthi ngabe amabhanga ayakhweza inani lemali enikwa abantu ngelanga.
Udaba lwemali lenziwa kuhle. Abantu bavukile ama-banks each and every day besiya pho ama-$30 to $50 njenge-bakin zapho engiyo sta i-maximum i-$50 ngeviki. Kutho ukuthi each and every week kufanele ngihambe ngebhenki ngiyelayina, kanti ngabe sithi i-maximum i-$200 ngiyahamba kanye ngisabuyele ebhenki. Njalo abanye bathi bengazuza imali yale bebe lenshanta bezule ama-US bahamba ziwathengisa ku-black market ayenathatha amabhombu. Yiyo kwenza i-rate ikhwele ngoba ama-US amalutshwane yakwazi nakule scarcity kuyenza kuwela ama-price. akwele. So the mbeyo sitola, sitola wala kuma few individuals, abale chance, abale privilege yokuphema ma yu sitola the bank.
Ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthi udaba lolu lungalungiswa ngokuqeda inkohlakalo kuhulumende.
Kuzabafunda e-corruption, kuzothatha omunye umuntu ovele ishini yakho nangale reserve bank, who makes imali yakhe ye-corruption vele. Influence ibukuze namarente lokho ngokufaka ezakhe imali. So you cannot solve that problem kune-corruption elizweni. Uyakhumbula ngesikhathi kulokuxabane ulo uMnangagwa noMgaba, I think it was towards coup, uMgaba wayephumele ama-price asare kukhwela, and the accusation from E40 was it was being influenced by him. By Ilocos. So there is a way, abantu abakwenzayo ukuthi izinto lezi zingabind the formula for stability. And that as long as there is that thing, corruption, opposition, selfish, and then political problems, and that absence of support from the international community and things like that, these problems will always be there. Singela mali yethu etithina elevalue yayo with backing ye-political goodwill, we cannot solve this problem.
Kodwa uMnumzana Mangudi awusola amabhanga esithi yiwo agogodlela imali endaweni yokuthi ayinike umphakathi. NginguSithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.
Lo umbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Isaias Afwerki owahwele Eritrea, lo mkhokeli welizwe le-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed, mhlaka 9 Ntulikazi balobelane isivumelwano sokukhumisana umlotha kulandela iminyanga engamajumi amabili yokulwisana kubangwa umngcelelo kunye okujiyeneyo. Amazwe la ayedlelana kahle kusukela ngomnyaka ka-1993 kulandela isikhathi ilizwe le-Eritrea lithola uzibuse. Kodwa ke lokhu kwaguquka ngomnyaka ka-1998 kulandela ukuxabana kwenkokheli yelizwe leli ngodaba lomngcele. Abantu abedlula inkulungwana ezingamajumi ayisitshiyangalombili sebafa ngenxa yokulwisana kwamazwe la. Loba nje ukulwisana lokhu kwama ngomnyaka ka-2000 amazwe la aqhubekela phambili elamabutho ayithobelene kubangwa umngcele. Ukukhulumisana umlotha kuqakathekile kakhulu phakathi kwamazwe la, ngoba ele-Eritrea liyenelisa ukuthola elikufisayo elwandle lwe-Red Sea endaweni ezimbili ezibalisa i-Asab le-Massawa. Indawo lezi zilabantu abaningi kakhulu abathenga bethengiselana impahla etshiyeneyo, njalo kulomkhandlo wamanzi we-Suez Canal wenza ukuthi kufinyelelwe umhlubulo wezwekazi le-Europe kanye lamazwe asempumalanga. Ilizwe leMelika lithi lamukela kakhulu ukulobelana isivumelwano okwenziwe lilizwe le-Ethiopia lele-Eritrea. EleMelika lithi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la athuthuke ngemfanelo. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika. Zikhangele indaba ebezigokela namhlanje. Umkhokeli womanyano we-MTC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze abesadi kuba benze umhlangano wesiphangiphangi lomgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho e-ZEC. Wayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Barack Obama namhla wethule isifundo ngoMandela emkhosini weMandela annual lecture owenzelwe kwele South Africa. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olubalulisayo uNkip Stube.
Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.